ngokunjalo ke siqalisele ukwenzulungiselela ama-structures ethu ku-branch sesiqedile saku-ward sesiqedile khathesi ngikhuluma kunjenje hamba senza ama-districts ke province by province okwakathesi ke iBulawayo ibe ngeyinye yama-province aqalileyo ke ukuba ngumqalo wesiziba ukuthi kulungiswe ke lawo ama-districts engingakutsho ukuthi ama-districts aselungisiwe okwakathesi adlula enza lowo msebenzi okufanele bawenze angu-8 kube sekusithi angu-4 yiwo angakenzi lutho esizabe siwenza ekwesontweni leyi esiyikhangeleyo nje.
Yiziphi ezinye izigaba zelizwe lapho okuzaba lokhetho olufanayo oluzagoqela abagcina isihlalo?
Awethu ama-province angu-12, so sizakwenza kuma-provinces wonke ongu-12 ukuthi sikhethe-ke inkokheli eziyizo ezizakwenza ama-nominations alabo abafisa ukuthi babakhokhele ku-province.
Sesibuyela koBulawayo njalo, ngobani abaphakathi komncintiswano lowo?
So asingake siqalise ukukhuluma ngezinto zama-nominations amanye ama-province akumakinto amanye ama-districts engakenzi ngoba phela kungenzakala ukuthi bakhethe omunye ongasuwa labo asebekhethiwe yilawo angu-8. So sizamelela-ke ukuthi wonke ama-districts woyi-12 akhethe-ke athi angakhetha-ke bese sitshela-ke umhlaba ukuthi nampa-ke omama labobaba asebekhethe ukuthi bamele kumbe bancintise-ke ezihlaleni ezithize kuprovinsi.
Kulo daba lukaMnumzana Gift Banda, umsekeli kasodolobho wakoBulawayo, iningi elithi layo uphakathi komncintiswano lo, kodwa yena bathi kakufanelanga abe khona ngomthetho webandla. Luthini ngalokho?
Wami umsebenzi ukuthi engikwaziyo ukuthi ngikhangele ngibone ukuthi lokho okufanele kwenzakale ekuqhutshweni kwebandla silandela isisekelo so sebandla kuyenzakala kuphela. Ngalokho-ke kangisoze ngiziphatheke ekuthini ngikhulume ngalabo abakhuluma ngalabo abancintisana nabo ngoba kaso msebenzi wami ukukhuluma ngabantu abancintisayo. Owami umsebenzi ukuthi ngibone ukuthi abantu abancintisayo bayancintisa ngendlela eqondileyo.
Sizwa bekwethesa umlando wokuthi hayi ukhetho lolaluqhutshwa ngemfanelo, ungabe uthatha uhlangothi?
Ngizathatha njani uhlangothi ntombi kababa, ngoba phela mina kangikho ku-branch, kangikho ku-ward, kangikho ku-district, njalo kangisondeli lapho kulokhetho lolo khona. Mina enyabe ngikumelele kuphela ukuthi ngitshelwe ukuthi sokulohlupho lapho kulohlupho khona yikho lapho engiyakhona, but konke okwenzakalayo bakhona abakwenzayo, njalo lolo khetho lukhona, ngathiwa ngabantu be-province, abantu be-national babe be-supervisor kuphela.